Ngibona ngani ye sifanele sikhangelele ukuthi kungaba lamaxhuku amabili kodwa phela okuqakatheke kakhulu ukuthi abantu bakukhangelisise ukuthi uTsvangirai uya ngaphi esuka lapha njalo kusesekhona yini okukhulu kangako angakwenzela izweni nxa ekhokhela ibandla liyabe lokhu liqephuka 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 nje uhamba kwesikhathi. Ngibona ngani mina lokhu kutshengisa ukuthi uTsvangirai konke lokhu kade kuthi ukuthi hayi yena nguyumuntu owazakalayo kakhulu nguye ongathatha komgabe. Ngibone ngani ixesha lokuthi angaba nguyolandela umgabe selisala lisiba lincane kakhulu.
Lona leli elinye ixuku elikhanya likhokhelwa umnumzana Biti ulibona njani?
Ngibone ngani mina ixuku leli kuzima kakhulu ukuthi abantu baligijimele bakholwe kulo ukuthi hayi laba bantu sebethanda ukuthi balethe idemocracy kwe-MDC ngoba phela leli xuku belivele likhona. Izinto eziningi zisenzakala lalikhona ibandla liqephuka ngo-2005 uBiti waphuma wangena ngale wabuya waphenduka ngapha ngoba sokukhanya ngani sethola amandla njalo abantu abanjengomangoma kakwazakala ukuthi bavela ngaphi njalo ukuthi isikhathi esiningi abanye sebeqalile ukulwisana lo mgabe yena wayese sengaphi njengomuntu engani ujoyine ixuku ibandla le-MDC kubo 2006-2005 khonapho.
Ukubambana ke lamanye amacele ikakhulu elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubona kusenzakala yini lokho?
Ngibone ngani lokho inkulumo phakathi kwamaxuwo nalawa wonke ekaTsvangirai lalo likaBiti lo ukhulumisana bakwenzayo labo Welshman Ncube labo Dabengwa kuphezulu kakhulu njalo kungumsebenzi abangalaliyo bewenza lokho. Ukukhulunywa sokuzonke kodwa ngibone ngani mina kuzahlupa ukuthi kube lempumela enhle kakhulu ikakhulu nxa sikhangela ixuku likamnumzana uTsvangirai ngoba phela uWelsh esechilo kanjalo kanjalo ukuthi kunzima ukuthi yena amthembe uTsvangirai.